Okwenza abantu bakobulawa bengaphatheki uzananzelela ukuthi kubizwa ngohulumende. Uhulumende nginethemba lokuthi ngeyokhulute control osomabhizimusi. So ungabona uhulumende esenguye osetraka etrakela osomabhizimusi kuthi yonke vele laye esehlulekile. So abantu bakobulawa mbona ngazathi bayabona dayi. Ngabe kuthiwa ngobuhlupho lolu ayisomabhizimusi angabe phazamisa. Kusukela kuhulumende abomabhizimusi bebesebe-reacta to ama-policies kahulumende angacacile. Ngoba uma kungathiwa thengisa ngebhondi elizavuka kusasa kungazakali ukuthini, akula surety ukuthi likhona kwesikhathi esinganani. So abantu bamabhizinisi labo uma sebesenza intengo benza intengo leziyana ezizakwenza ukuthi kusasa bekwanisa ukuyathenga imali enkambo omnyama behoda ngaphandle kwelizwe ngoba izinto zonke lezi ngazinjani kazenziwa ngabantu. So uhulumende wezano angeke agqila abantu bezimbabwe njengakwenza ngo-2017 esithi abantu bezimbabwe bayikhipha umgazi bona bezama ukulungisa into yabo yezano.
Manje nxa kuyikuthi sokutshengisela abanye abantu abangaso bezanu, bona abezanu bengayekela ukungenela labo batshengisele, libona ungani kuyakutshengisani lokhu?
Abantu bezanu samntwana banjengetelevision, akula muntu wezanu ongasukuma atshengiselele kungasiyo zanu emthumileyo ukuthi katshengiselele. Bengakhonona bengakhononi, besole bengasoli, kodwa as long as ababaphethe bengatshongi ukuthi kathesi sukumanini abasoze fa basukume.